Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhlaka 9 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
asiyo ntuthuko leyo ngiyabantu abalutshwane yinto nje yabantu abasebenzelana lalabo abaphezulu
isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa sithi uhulumente kasoze abuyele emuva kudaba lokuxotsha izakhamizi zetshilonga ehlalisa umlimi omhlophe ozalima utshani benkomo.
Kiyayikhosiru lekathathu isithi indawo ngaDavis Bas.
Kulo msekeli wezano PF okhalise umbhobho entabazinduna izolo ngesikhathi exotshwa ngabemthwakazi Republic Party eplazini alihludunele omunye umlimi omhlophe. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu ababili ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi phose amabili 18 belo mkhuhlane lo. Asebebhubhile bonke selokhe i-COVID-19 ifike kuleli sebeyinkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1487. Asebebanjwe belayo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,289. Uhulumende uthi uhlelo lokuhlaba abezempila kahle kanye labanye abenza imisebenzi ebalulekileyo luyaphambili lanxanje bebikwa belokhe bebalutshwana abavuma ukuhlatshwa. Sixoxelo ake waba ngumeli weBinga North yedale lePhalamende umnumzana Prince Dube kuSpanda sambuza ukuthi luhamba njani lolu hlelo eBinga.
Asikahlangani labafundisayo abavela kuMinistry ye Health. Asikahlangani labo abahamba befundisa abantu ngokuqakatheka kanye lokuthi ivaccine yona leyi kayisiyo ngozi empilweni zabantu. Besingakahlangani labo ngiyakholwa ukuthi uhlelo lolakade ngikhuluma ngalo ukuthi balabe besithi bakhangelele ukuba lohlelo. Ngiyakholwa ukuthi khona luzahlanganisa khona lokho mhlawumbe ukuthi beqale besiyahlaba ababahlabayo kodwa betshela abanye njalo ukuthi khona injection le eqakathekeleni. Okwakhathesi hayi abantu nje basazibonela ngaphakathina kwe-social media lokuzicabangela lalokhu abakuzwa ngabanye mhlawumbe abasemadolobheni umba abantu ababo lezihlobo eze kwamanye amazwe. Kodwa okuvela kuhulumende hathi akukatholakali asikabi lakho lapha emakhaya.
Abezempilakahle sizwa kuthiwa abasukumeli phezulu lo ukuyahlatshwa ijekiseni yakwele China le ngoba abanengi bathi kabayithembi. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kuzulu nxa sesifikile isikhathi sakhe sokuthi ahlatshwe?
Kuza kuba nzima ngoba ukuthi khona nxa kuyokuthi lawa ama-vaccine esetholakele ukuthi khona umphakathi wonke owathole ukuthi abantu besukumele phezulu bekhona ngenxa yalokhu akuvele kukhona engqondweni zabo nxa kukhulunywa ngezinto ze-China. Besokusika khonapho besokusiba lokuthi njalo abantu bona vele sebezwile ukuthi labe libabonayo abakhokheli abangani bayahlatshwa ungani bahlatshwa ama injection amanzi nginje nje banengi enhlangana labo abafika bethi hayi sisakuthanda ungayi ukuthi khona uyehlatshwa injection yona leyana so laba abantu okwakhathesi ngingatsho nje ngithi abantu injection le abayithembi ngangikwazi ukuthi kuzakwenziwani ukuze abantu ke beyithembe le injection ukuze labo besukumele phezulu behambe beyekwenza ngokubona kwami njengoba uchilo even la kuma health workers kwakhona kuyakhanya ukuthi abanengi sebebanjwa ngamandla ukuthi khona wonke umuntu uyahlatshwa ungani kakusela kukhetha kodwa ngabe kuthiwa khona bayaphiwa ukukhetha ngiyakholwa noma labona abaphakathi kuma frontline health workers akhona lamanye ama frontline workers ngiyakholwa ukuthi khona iresistance enkulu kade yatholakala kuthi ukuthi ke kuningi okufuza ukuthi kukhutshwe sobala not only ngeinjection le ngevaccination yona le but jikelele nje ngokuthi lomkhuhlane yikuyini kule mbuzo emningi esebantwini embona ngani njengobukhokheli njengohulumende bebengakasebenzi kakhulu ukuthi abantu bebafundise not only kubafundisa kodwa njalo lokuthi abantu bebephe ithemba lokuthemba ukuthi hayi injection le injection sibili engasebenza la kwamanye amazwe
Umnumzana Prince Dubeko Spanda wake waba ngumeli wePinga North edale lePhalamente. Kusenjalo umkhuhlane weCoronavirus usubulele abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 105,767 ezwekazi leAfrika njalo wahlasela abayisigidi phose ezine 3,966,355. Emhlabeni jikelele sokubhubhe abangu 2,597,318 njalo kwatholakala abangu 117,000,000 belomkhuhlane lo ngokutsho kweJohns Hopkins University.
Yebo 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 mtshaka komuhle siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection esililethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya okuqondane le-COVID-19 okugoqela ukuvulwa kwesikolo kanye lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo e-vaccine eZimbabwe nakwamanye amazwe. Silukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi lanxa sokutheni uhulumende kasoze abuyele emuva kudaba lokuxotsha izakhamisi zeChilonga eChiretsi emizini yazo lapho afuna ukuhlalisa khona umlimi omhlophe ozalima utshani benkomo. Inkantolo kamantshi yemaswingo imise okwesikhatshana ukuxotshwa kwabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,000 laba ngeviki edluleyo. Loba enkundleni yeZim Live izolo uCharamba uthe abantu abaphikisa lolu hlelo kabaluzwisisi kuhle. Uthe uhulumende uzama ukuthuthukisa lindawo njalo uthe balutshwana abantu abazasuswa emizini yabo. Ngokunjalo uthe uhulumende kabuyeli emuva kulolu daba. Loba enkundleni efanayo umsekeli kamongameli weMDC Alliance umnumzana Tendai Biti usole kakhulu uhulumende esithi wenza uchuku olumangalisayo ngokuxotsha abantu laba endaweni abayitshiyelwa ngokhokho babo. Iningi liyamsola kakhulu uhulumende phezu kwalolu daba. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana evidlela Ncube.
Akula muntu ongathemba izano PF ukuthi ngalesi sikhathi ngikhona ingalethi intuthuko ehlule iminyaka engu-40 edlulileyo. Ukuthi namhlanje abantu bangashiya indawo yabo khokho babo baphume bathi bona kule ntuthuko abazavuna kuyo abazazuza kulo ezasebenzela ilizwe. Asiyo ntuthuko leyo, ngiyabantu abalutshwane, into nje yabantu abasebenzelana lalabo abaphezulu abazazuza kuleyo abazavuna kuleyo nto okuthiwa intuthuko. Ayikho intuthuko engavela kuzano PF ngalesi sikhathi abakhohlwe ngakho ukhuluma into engekhoyo, bathathela abantu umhlaba, asoze abantu bazuze lutho, akusoze kube le ntuthuko, kuzaba into ye-corruption njalo, yabantu abalutshwane bazuze kuyo baphile kuyo labo abalutshwane, izakhamizi ezisuswayo nalabo abakhelele labo bazasala phakathi kohlupho, phakathi kosizi, bengelalendi, bengelantuthuko, bengelakuphila.
Ucharamba uthi iqiniso yikuthi ukukhitshwa kwabantu laba kuzaletha intuthuko emangalisayo kulumango.
Akula ntuthuko engenziwa ilahla abantu, ibulala abantu, ithathela abantu umhlaba. Akula ntuthuko nxa ngabe kusenziwa abantu babe nendlesi. Ngokunjalo ungabona izinto zisenzeka ngalendlela, kubulawa abantu, kubulawa ulimi, kubulawa amasiko, kuchithwa abantu, kuchithwa ubuzwe babantu, kuchithwa intuthuko abantu akade bezenzela yona. Ungabona uhulumende sethatha umhlaba ebantwini abamnyama, naye nguhulumende wabantu abamnyama, kubonisa khona ukuthi seyi-colonial government. Yingqondo engafanelanga ibe khona kuhulumende othi yena ubusa abantu ngomva kwenkululeko. Ngakho ke njalo kumele babekwazi ukuthi iZANU-PF ayisozibuse kuze kube phakade naphakade. Yena lo ongena efakwa iZANU-PF ngale ndlela izathi mhlazani iphuma laye aphuma phele kulowo mhlabathi, ngokuba into eyenziwa iphikisana labantu abahlezi endaweni, ibulala abantu, ichitha abantu, kayihlali izaphela noma ikanjani.
Njengoba inkantolo isimise kancane lolu hlelo, okungahanjwa kunkantolo eziphezulu kweminye imithethwandaba, singabona ithatha isinqumo esifanayo yini, kumbe ngokuya kwesikhathi isizabona inkantolo ivuma ukuthi hayi mabasuswe laba bantu?
Umthethwandaba akakaze uhlonitshwe kuleli lizwe njengalokhu umthetho lo lesisekelo sombusi constitution kungahlonitshwa. Asikhangelelanga ukuthi noma yiphi umthethwandaba noma yiphi ongathatha isinqumo kuzavuka sekuyinto ehlonitshwayo kuleli lizwe. Ungabona bekhwabithi ukuhamba lesinqumo somthethwandaba kuyabe kuyileso esihambisana lohulumende, esihambisana leZANU-PF. Ngakho ke izinqumo noma iziphi ezithethweyo, abantu labo bazabe behlutshwa lanxa bevikelwe ngumthetho, bahlutshwe ngaphandle kokuthi kuze kufike esinqumeni sokuthi abantu basuse abantu ababusa kabi. Into ezalungisa leli lizwe ukuthi izano iphume iphele embusweni. Ayisalungiseki ukuthi namhlanje singangikhona ihlonipha umthetho, indlela yokuvikela abantu beshilonga layo yonke indawo yeZimbabwe ikuthi iZANU-PF iphume embusweni. Yikho kuzalamulela abantu. Nxa isesekhona izinto zizaqhubeka zinje kungalandelwa umthetho, abantu bethwele nzima ngaphansi kwe-corruption lokubuswa kabi.
Umnumzana Efihlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Kusenjalo izakhamizi zentaba zinduna ebezikhokhelwa ngamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party isolo zixotshe ilunga leZANU-PF umnumzana Ambrose Floyd eplazini alihluthunele umlimi omhlophe umnumzana Brian Davis kumalanga asanda kwedlula. UFloyd uthe ebona amalunga aleli bandla wakhalisa umbhobho, kodwa akumncedanga lokho ngoba akekho obalekileyo. Lokhu kwenze wacina ecela ezinyaweni kanye lezisebenzi zakhe ezimbili. Amalunga eMthwakazi aseledobha impahla zikaDavis ebesezijikelwe phandle azibuyisela endlini. Lokhu kwenzakala ngesikhathi udaba lwamaplazi soluqalile njalo ukuba segudwini. Ugatsha olulwisana lenkohlakalo olweZimbabwe Anti-Corruption Commission lubikwa soluqinisa isandla ekuthungatheni abantu abahluthuna amaplazi amaningi abagoqela owayengunkosikazi kamnumzana Robert Mugabe uGrace, yena obikwa elamaplazi afika phose amachumi amabili. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli weMthwakazi uMnumzana Mqondisi Moyo ngokwenzakale eNtabazinduna.
Sikhuluma nje seNtabazinduna Mountains lapho owelisikliwi esingu Ambrose Floyd othathele umlungu uDavis Bass indawo yakhe ngokungekho emthethweni esithi yena ulikhaladi is more blackier than uDavis Bass. So ngokunjalo ke indaba yabo isilamalanga amaningi hlupha. Okusidanisayo kakhulu ukuthi iZanu PF iqhubeka idelela abantu besiNdebeleni kungakhathalekile ukuthi ngomhlophe kumbe ngomnyama, ngoba i-court yayikhosi rule kathathu isithi indawo ngaDavis Bass. Kanti lo chief uKhayisani Njiweni umdala vilate le current chief yaseNtabazinduna uNhlanhle Yamangwe balezivumelwano abazibhayela naphansi bevumelana loDavis ukuthi indawo leyi kayisebenzise, ngoba wababhalela wabatshela ukuthi ufuna ukuyenza iHeritage Tourist Center for ukugcina imbali yamaNdebele, ngoba iNtabazinduna Mountains leyi kulapho okwaphelela khona izinduna ezenkosi uLobhengula zisilwa kabanzi zivala ngebhethu zidefenda ukuthi amakhiwa engathathi indawo yona leyi. Kungakho ke thina sizileke njengeMthwakazi Republic Party okulibandla elibeliever ku-restoration agenda ukuthi Mathebelele nje kumbe iMthwakazi ngayibuyele kubanikazi okungabantu bonke abavela emkhonweni wemidlenzi leMathebelele.
Manje yena lo obefuna ukuthatha iplazi libona ungani kasoza phenduke na?
Kuke kwenzakala ukuthi kuvike elidlulileyo kumbe kumaviki amabili adlulileyo impahla zakhe zike zakhutshelwa phandle waphenduka ezoyethusela imuli kaDavis. But namhlanje asikhangelelanga ukuthi abuye phenduke, ngoba uzabe se-invita ulaka lwethu lonke. Ebesisakufuna nje ukuthi abekwazi ukuthi indawo le ikaso yakhe, njalo thina nxa sosithe indaba sayingenela asiyishiyi ingaphelelanga. So-ke ngalokho sitsho ukuthi hhayi engayenza iphutha athi uyaphenduka, sesikwazi ukuthi hhayi kutsho ukuthi kukhona kuthembileyo sibili kule sitsho esithi nxa ufuna ukubona umnikazi wenja chaya inja, kuzasibonisa ukuthi kathi yona leyi inja umnikazi wayo ngubani. Lapha vele kaSigili lo Ambrose funa ukubona ukuthi kathi umnikazi wenja ngubani, ngoba u-Ambrose engabe eyinja. Okunye sikuzwileyo yikuthi iminyaka emibili edlulileyo ehlukumeza uDavis ubezibula ngokuthi yena ungumkhwenyana kaformer vice president weZimbabwe uThembo Mohati, ngokunjalo akula muntu ongamthinta ngoba yena evela ebandleni leZanu PF. So-ke siyatsho ukuthi hayi sikhangele, kodwa-ke sithi komthwakazi wonke jikelele sesifuna ukulungisa indaba yomhlabathi. Kanti sinanzelela ukuthi impi ye-liberation struggle yabangelwa yindaba ezinjengalezi abansundu bethathelwa umhlabathi ngabamhlophe.
UMnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Life ithi abesifazana beMDC Alliance ababili uNkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri sebemangalele usikomiti wamapholisa uMnumzana Godwin Matanga lomphathintambo wendaba zasekhaya uMnumzana Kazembe Kazembe befuna ukuhlawulwa $15 million phezu kokuchaywa kwemifanekiso yabo benqo no ngamapholisa. Inkundla yesayithi yona ithi sokubotshwe abasolwa abathathu uThamsanqa Ncube uHloniphani Moyo loNtodana Ncube besetheswa icala lokubulala omunye umtshayeli womjova nyakenye. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salbonani balaleli be Studio 7 kanye labasakazi be Studio 7. Bakithi uhlupho lukhona kithi emathebelelendi. Ngiyacabanga ukuthi lungaqedwa yiparty eyodwa, iMthokoz Republic Party. Uma ingathola nje amandla, iyona party engakwazi ukusilungisela izano lathi ngapha emathebelelendi siphile kahle. Iyona nje kusiya ngani ngani bonke abantu bakwaMthokoz bayayijoyina le party. Kuthi kuvotwa, ivotele yena sinikeze amandla, iyona party ngasilungisela nje impilo zethu emathebelelendi.
Ngilibingelela ngendawo zonke ezijiyeneyo balaleli baka Studio 7. Ngithanda ukukutsho lokhu ukuthi hayi ukuhamba kukaLilieni lo blessing ayisikho ukuthi bonke abantu be-alliance sebengalandela labo bantu. Hayi, mhlawumbe bebeyinkinga phakathi ebandleni ephathini, mhlawumbe bebeyinkinga bona ngokwabo yikho kwenze basuka. If bebekuyukuthi bebenesiqiniseko ngento abayenza bebengeke basuke, so ayisikho ukuthi wonke umuntu sengalandela bona bathiye ibandla le-alliance. Akusoze kwenzeke lokho. Okhulumayo uGibson Mpofu yisebubi kuwat 17.
Mina ngizathanda nje ukuphawula kancane ngaphezulu kodaba lwabantu baseZimbabwe labo ababulala lo umZulu okukhulunywa ngaye. Mina ngithanda ukukutsho ukuthi kuvele baphambanisile, kanti khona kuyenzelwani ukuthi umuntu usuka ekhaya ehamba umango ongaka esiya khona le mzansi, uthi usufike khona le usubona kulula ukuthi uphonge ubulala nje abantu udlame lona lungolwane. Ngolwane udlame. Kasizazini ukuthi singobani, sifunane empilweni zethu. Njalo kanti vele kuyini esikulandela apho siyabe sikhona. Woba le njongo ngempilo yakho, ube le njongo yokuthi ufunani. Usebenzele ekhaya. Abanye ngomuntu ohla athaya uvalelise esuka ekhaya, aze ayebuya futhi sethwele amaluba ngesifuba. Kuyinto engalunganga leyo. Asintshintsheni bantu bakithi. Kuyayangisa lokho okwenzakalayo.
Salubanani basakazi baka Studio 7. Ngiyabonga ngohlelo elisethuyela lona luluhle kangaka. Ngibuye njalo ngibongela ukuthi indaba yezanu-P_F la eziyaphumela egcekeni kwabonakala ukuthi kulesigani, ngoba esikhathini esiningi kuhleli kukhishwa nje izindaba zabantu be-opposition party kuphela. Kodwa siyayibonga iZimlife ngokuthi yakhipha yayazisa abantu lokuthi izigangi zikhona phakathi kwezanu-P_F, okuyinto enhle ukuthi kubonakala ukuthi amakhalazi abanjani. Okunye okwesibili isihlobo, abantu kumele bekwazi ukuthi iZimbabwe imele ilungise sibambene. Lokho kokucwasana ngebala ukuthi iNdebele shona thakazi kumbe njani, angikuboni kuqakathekile ngohlupho lwaseZimbabwe. IZimbabwe, abantwana beZimbabwe ngabalungise uhlupho lweZimbabwe bemanyeni. Ngiyabonga
sibili. Siyakubonga uhulumende esesikuzwa kuthiwa kubuye kungene ivaccine ekuvikela lowo mkhuhlane, and ukhuluma kuhle ukuthi akubanjwa umuntu ngamandla. Kodwa inkinga seyitsho le ukuthi athena awubanjwa ngamandla, kodwa siyafika isikhathi sokuthi ungaqhatshwa emsebenzini nxa ungahlatshwanga, ungagadi izukhona ungakuhlatshwanga. Asazi ukuthi impilo thina sikwazi ivela kuNkulunkulu. So kuningi lokho okukhulunywayo lokho asazi sizabona ngakho, ngoba amabhasi kathi njengoba vele uzubukholo ngaso ukuthi ngiyedwa emhlabeni. Nxa sokuthiwa uzubukho sezaba ngiyedwa emhlabeni ukuthi ngiyosemela gadi, sizabuyela nyawo. Udala ukho kwanti babevele behamba ngenyawo, sizahamba ngenyawo ngoba lokhu sangene kuthestweni abaningi sathestwa i-HIV. Abanye kwapha ngoba behamba bezithesta emgwaqweni ukuthi i-HIV ingayisiyo, abanye saphenduke ekufeni ingayisiyo ngithiwe i-HIV ingayisiyo i-HIV ngaphosa ngafa. Ngiyambonga ke uJehova lanamhlanje nxa ucabanga uzawuthiwa kule injection ukuthiwa iyavikela, uvele ungaguli ukuthiwe ihlatshe ucabanga konkhwana wakwakubona. Igama likamlimi kalidunyise mna, ngiyalalela ngendlebe nguzwe nje, akube kuJehova. Konke ikufa phi.
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kwesatshelwa ukuthi abukuza kwele Australia abedlula inkulungwane ezilikhulu abangela maphepha balakho ukwehluleka ukuhlatshwa ijekiseni yecoronavirus ngoba besesaba ukubotshwa alubana betheveza phambili. Inkulungwane zabesifazana kwele Cameroon zibambane lozulu emhlabeni jikelele ekunanzeni usuku lwe Women's Day izolo. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Abezempilakahle bathi bakhathazekile kakhulu ngenkokheli yezigaba ezitshiyeneyo esiyekethise imigoqo yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Osibalukhulu besigaba ezifana leTexas besule imigoqo le ngempela viki besithi umkhuhlane lo usuyehlile. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona le eTexas umnumzana Rafaeli Mthombeni.
Khona nje thina esive sihlala lapha akusimangalisi kangako ngoba kuvele yona iTexas ngokwayo njengestate samaRepublicans asizange sivale ukuthi kuthona ukuthi khona kuvaliwe ukuthi ungathi wena kuvaliwe bebevele beha amba benjalo bengafakanga ama-mask besenza izinto bengafakanga ama-mask yona lawo ama-business evuliwe konke kuvuliwe njengakhona lokho sokufana nje lomuntu othi nxa evalilihlo avalilihlo avuleli elilodwa avaleli iwani yikho ke konabo nje ubonayo nge-Texas. So akusima khona asathithimele khonokho ngoba ngabantu abavele bekhangele ukuthi ngabe kuba i-opposition yalokho okukhulunywa ngu-president lokukhulunywa yi-health department lokho kwasuka khonale ngombuso oka-Trump lokho kwasuka ngombuso oka-Trump khonale lokho besebenzisa unyawo olufanayo.
Usuyehlile ngempela yini lomkhuhlane khona ngapho?
Awe, akubonakali ukwehla kwawo lapha eTexas. Ubonakala kulokhe ungathi i-state sakhona lanxa betshengisa bona abezempilo bayatshengisa lokho kukhanya kubona ukuthi umkhuhlane lo uyamemetheka ngoba kwenziwa yikho konoba ukuthi kakugcinwa kuhle iziqondiso zokuthi kulandelwe iziqondiso zonezo eze-corona. Baphikisa nxa kumele kwenziwe lokho bona bantshintsha benze lokhuya kusenzela ukuthi kubonakale ukuthi bathokozisa inkosi yabo leyanendala eyayikhona eyalele esihlalweni kodwa yakuya yaphuma yikho kanye abalokhu bekugijimisa khonokhuyana khona lapho. So izibhedlela zilokhu zigcwele kulokhu kusesabeka thina abanye singezake sikwenza ukuthi mhlawumbe singela amamaski ngoba sisazi ukuthi umkhuhlane lo ukhona sikho ukuthi awusekho lapha eTexas.
Basakhona yini abafundi abalokhu befundela ngekhaya njengoba ezinye izikolo sezivuliwe?
Baningi kakhulu abafundela ngekhaya kodwa ke kulezinye lezinye izikolo ezivulileyo njengakhonoko bakuthatha ngokufanayo khonoko nje ukuthi kuyabe kungathi kuphikisa ukuthi kwathiwa izikolo zivalwe bona bayavula, izikolo zivalwe bona abavula njengakona lokho kodwa ke baningi abalokhe besafundela ngekhaya abethu nje bafundela ngekhaya ngokona bo ku computer loba bese esikolo zona eziphezulu i university kodwa lokho befundela ngekhaya befundela ku computer akukabi lokuthi bayehlala phambi kwambalisi bafunde akukabi khona lokho ngingazi njengoba sebeke thisile khathesi ukuthi engxenye sekuzaqala njalo izikolo ukuthi bahlale phambi kwombalisi sizakhangela sibone ukuthi kuzahamba kwefika ngani.
Umnumzana Rafael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa sithi uhulumende kasoze abuyele emuva kudaba lokuxotsha izakhamizi zeChilonga eChiretsi ehlalisa umlimi omhlophe ozalima utshani benkomo. Kulomsekeli wezanu PF okhalise umbhobho entabazinduna izolo ngesikhathi exotsha ngabemthwakazi Republic Party eplazini alihluthunele omunye umlimi omhlophe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.